Uluka isahluko sechumi lanhlanu. Kwase kusondela kuye bonke abathelisi lezoni ukumuzwa. AbaFarisi lababhali basola besithi,
umuntu lo wamukela izoni adle lazo.
Wase batshela lomfanekiso esithi,
uphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu alahlekele ngenye yazo, angazichiyi ezingamachumi aficaminwemunye lezificaminwemunye egangeni, ayedinga elahlekileyo aze ayifumane na? Athi eseyifumene ayedatshe ethokoze, esefikile ekhaya ameme abangane bakhe lomakhelwane bakhe athi kibo, thokozani lami ngoba ngiyifumene imvu yami ebilahlekile. Ngithi kini, ngokunjalo kuza kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sinye nje esiphendukileyo kulabalungileyo abangamachumi afica munwe munye, labafica munwe munye abangasweli ukuphenduka. Noba nguwuphi owesifazana othi elenhlamvu zesiliva ezilichumi uba elahlekelwa luhlamvu lona, angalumathisi isibani athanyele indlu aludingisise aze alufumane na? Athi ukuba alufumane abize abangane bakhe athi, thokozani lami ngoba sengilufumene uhlamvu lwami obelulahlekile. Ngithi kini, ngokunjalo-ke kukhona ukuthokoza phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu ngesoni sinye nje esiphendukayo.
Wasesithi,
kwakukhona umuntu othile owayelamadodana amabili. Encinyane yawo yathi kuyise, baba, akunginike isabelo selifa esiqondene lami. Wawahlukanisela impahla yakhe. Kwathi ngemva kwensuku ezilutshwana, indodana encinyane yakutha konke, yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, lapho eyachitha khona impahla yayo ngenhlalo embi. Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelo lizwe, yaqala ukuswela. Yasuka yayakhonza komunye umuntu walelo lizwe owayithumela emasimini akhe ukuba yaluse ingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngamakhasi adliwa zingulube. Kwakungasela muntu oyinika ulutho. Kwathi sekusile kuyo, yathi, zingaki izisebenzi zikababa eziqhatshiweyo ezilokudla okunene, kanti mina ngiyafa indlala lapha. Ngiza kusuka ngiye kubaba ngithi kuye, baba, ngonile kophezulu laphambi kwakho, kangisafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho. Ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqhatshiweyo. Yasisuka yaya kuyise, kodwa kuthe isekhatshana, uyise wayibona, wayihawukela, wagijima, wayisingatha, wayanga. Indodana yasisithi kuye, baba, ngonile kophezulu laphambi kwakho, kangisafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho. Kodwa uyise wathi encekwini zakhe, phangisani lilethe ingubo enhle kulazo zonke, liyambathise, lifake isongo esandleni sayo lamanyathelo enyaweni zayo, lilethe ithole elinonisiweyo, lilihlabe, sidle sithokoze, ngoba indodana yami le ibifile, isibuye yasila, ibilahlekile, ifunyenwe. Basebeqala ukuthokoza. Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini, yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina, yasibiza omunye wezincebo, yabuza ukuthi kutshoni lokho. Wathi kuyo, umna wakho ufikile, noyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba ubuyile esasila. Kodwa yathukuthela, yala ukungena. Uyise wasephuma wayincenga, kodwa yaphendula yathi kuyise, khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela kangizanga ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzanga unginike lezinyane lembuzi nje ukuba ngijabule kanye labangane bami. Kodwa kuthe ukuba ifike lindodana yakho eyachitha impahla yayo lezifebe, wayihlabela ithole elinonisiweyo. Wasesithi kuyo, ndodana, wena uhlala lami njalo, konke okungokwami kungokwakho. Bekufanele ukuba sijabule, sithokoze, ngoba umna wakho lo owayefile usebuye wasila, wayelahlekile usefunyene.